constitution in, inathi iyo after every 5 years tinenda kukongre.
Isisekelo sombuso webandla lethu sithi kungedlula iminyaka emihlanu kumele sibe lomhlangano weCongress. Emhlanganweni lo kukhethwa umongameli omutsha omele abuse okwamahlandla amabili. Ihlandla linye ngalinye lileminyaka emihlanu. Mina sengaphutha iminyaka yokubusa kwami emihlanu eyakuqala, okwamanje sengidonsa iminyaka yami emihlanu eyokugcina. Iyaphela khathesi khathesi bese ngisiyaphumula. Sisuka lapho sizakuya kuCongress likhethe omunye ozangelama ozakhokhela ibandla lethu. Liyangizwa, amalanga ami okuyaphumula asesondele. Sizabuyela kuCongress lapho okuzakhethwa umongameli omutsha ozalandela unyawo lwami lukamnumutapa. Liyangizwa, lapha ngilinceba indlebe.